Mina sibili ngwami umbono obuthi Chris ngalami ngumuntu osesemutsha ngiphathekile ku MDC yilo kanye ihlandle bengizalithatha ngoba i future ye MDC future yeZimbabwe isezandleni zabantu abatsha kuningi osokwenzakela abantu abatsha behlezi bebukele besetshenziswa kungakhanya ukuthi into yangkhona iyanga ngokuya ngayi MDC siyangena embusweni ngayiyo ebusayo kodwa ngokuxabana lokungazwanani kokuphela iphathi lokhu idilika ibuyele emuva kukandikho lapho abantu abatsha akade bekhangelele khona ukuthi ilizwe lizalungiswa bethole imisebenzi belabo bephila impilo engcono lokho abakwenzileyo ngiyakuncoma kakhulu ukuthi bahlangene bona abayibo abanikazi bephathi abayikusasa yephathi bathi linabadala nxa lingafuni ukuthi lilungise iphathi sesiyithatha over bayenze into enhle kakhulu ukuthi babayenze beqalise ukuthi bebone ukuthi no into lezi abazenzayo kayisizo iphathi lengayisinkulu ukudlula lokho eyikho khona kathesi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha njani? Ubona bezahlala phansi yini ukhuphe lotshamisa ngenxa yalokhu okwenzakala?
Nxa ukhuphe lotshamisa bobabili bengabantu abaserious ngokufuna ukuthi iZimbabwe incedwe iphume ezandleni zombuso lo abantu abakhala ngawo, lesi yisoke isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda bahlale phansi balungise lokho sithi ngama-differences abo. Abantu abatsha sebebabambile sebebabambe ngapha langapha ukuthi buyanini lizekhulumisana. I think vele yiyo yodwa indlela ezaphetha ngayo lindawo. Ngingomunye wabantu abatsha bengiza ukuthi lingachiyi bangaphume e-harvest house bangawenzi bangathathi side bawomele ngokuthi hlalani phansi likhulume beze behlale phansi bekhulumisisana. Akulasidingo ukuthi uChamisa athi ufuna ukuqala ekhuluma lo mnangakho athi ufuna uqalwele msizindaba lo mnangakho lokuthi ukhupha kithi maye uPollard ayekhuluma lo mnangakho bona bo babili besehlile kukhulumisana njenge-MDC iphathe yiyo eyabenza baba yilokho abayikho khona. Akusizi konke lokho endangeke kusebenza, bahlale phansi uChamisa lokhuphi iphathi ilungiswe ukuthi akusesele sikhathi kuyefika i-election elandelayo bebambeni ingxenye kungaba ngcono.